Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwesa kwesihlwa mthwakazo omuhle ngomgqibelo mhla ka 27 ku May 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngibambele uPraxedis Jeremiah uzaba lani kusikhatshana esilandelayo. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwe uhlelo lokuhlola amabizo abazavota kukhetho oluzayo.
Ngilapha eZim Expo wanu ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nga udinga ukuthenga indlu e-America uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas.
Kusungulwe umhlangano we-Zim Expo e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika oqhubekela phambili namuhla. Kanti umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ngomvulo ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezeki lamapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Zivira womunye abavukela endaweni ezibekwe ngabezeki kodwa ohambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheck amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yiyo efuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola dololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubimnanjemba kelinyonga ngabatshela athi mina okutsho ukuthi mina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela
uhlelo lwekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC lokuvulela uZulu owabhalisa la ukuvota ukubana ahlole amagama kuluhlu lwe-voters roll lwehlulekile ukuqala kuhle namhlanje kubulawayo njengokwethembisa kwale commission. Namhlanje bekulusuku lwakuqala unsuku ezinhlanu ezabekwa yiZEC ukuthi abantu bahlole amagama abo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezeki lamapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Zivira womunye abavukela endaweni ezibekwe ngabezeki kodwa ohambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheck amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi iZEC iannounce idate elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki. Into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola dololo uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje
basebenza kubi mina njemba tshelinyungala ngabatshela ngathi mina okuchuthi mina nxa lisikhangele ngaka ngaka lapha engivelela khona liyakwazi ukuthi ukukhatshana onganani khathesa abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela lithi kusetshenzwe njani li announce le into yenu le libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila wempopo Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli themba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli bengadinwa lati njengabo ukhansila siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers wona lawo kusasa avuliwe. But into esikuthanda ukuthi sikhuthaze ubulawayo omuhle umthokazi omuhle ukuthi hayi bantu bakithi asingadinwa. Kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation imingcele isitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo kuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu abenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bednico Bebe webandla eliphinisayo le-Triple C uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunje nje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngizini indlela namhlanje kakula msebenzi oza kwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizwa kuthiwa lapha kobulawayo ke imchina kayikafiki sikhuluma kunje nje. Kuthi ukuthi ngezinye indlela enxa izafika namhle busuku kumbe izafika kusasa. Ngezinye indlela ke kutshengisa ke ngikutsho ukuthi ke iZEC ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela inhlangano zabalwela amalungelo oluntu Reverend Anderson Spanda uthi okubuhlungu ukuthi abezeki abachasisi ukuthi kungani lolu hlelo lungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission yehluleke ukuvula ama-office abo. Kungapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo. Kodwa ke njengoba singazi ukuthi isizathu kuyini sibangela ukuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe engakabi in place kuyenzakala kodwa into esikhangeleyo ukuthi basithele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ogoqela iHarare ebe zibekwe izekho ukuthi abantu bayehlola amagama abo kuvoters roll zibikwa ziphuzile ukuvulwa kuthi ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besengelayo uluhlulo amagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho kuZEC umnumzana Yithole Sligwana ethulele intethe zindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na kuvoters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma layo uSligwana yehlule esithi sikhulumele seZEC uJustin Manyawo yena bengasabela umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo le-delimitation olwaqhutshwa yiZEC. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 31 kwenkwezi lonyaka. Ngimele Studio 7 igama lami nguJesus Banda.
Lokho sekudaba lunye lwezokhetho iphephandaba eleChronicle libika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ngomvulo ukwethula ilanga lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho olukhulu lwalonyaka. Ekhuluma esebhinga namhlanje emkhosini wokuvula kwezakhiwo ezintsha zesikolo, uMnangagwa uthena ukhuthaze abantu ukuthi abavote ngoba kulilungelo labo. Bekungabizwa ozwayo namhlanje lapho izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezibuthene ngosuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi oweZim Expo 2023 owenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Lombukiso oqale izolo uphela ngomvulo njalo uhlanganisa osomabhizimusi abafisa ukungena kwezamabhizimusi eZimbabwe lalapha eMelika, abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika labantu makhaza. Kuzabe lokhu kuthokozisa uZulu, imidlalo yenguqu lokunye. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye osomabhizimusi wesifazana, yena ke okumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwezindlu, unkosazana Faith Nari.
Ngilapha eZim Expo wanu ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nxa udinga ukuthenga indlu e-America, uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas abalapha. But iZim Expo ilabantu wonke abayenza ama-business. Nxa uthengise ukudla, nxa ule-service yakho ye-cargo or any business, we are nini lapha eZim Expo ukuthi sibone abantu bonke. So lati ama Indians, ama Chinese, they work together. We are nini eZim Expo, we are here in Atlanta, Sonesta Hotel, and let's showcase your businesses.
Macebo bani ongawanika abeZimbabwe abafuna ukuthenga izindlu lapha eMelika?
Mina ngithi umuntu ongabuya lapha eAmerica engasebenza elamaphepha, lingamili ukuthenga izindlu because i-rent liyabhadala regardless. So ukuthenga izindlu, surprisingly, it's very easy. So lingabuya lapha e-America, lingahlala 1 or 2 years lisebenza, immediately start looking into the process of buying houses. Ukuthenga izindlu, iphoyisa yangkhona kayihluphi at all. So mina I encourage you all ukuthi libuye libuze ama questions and lingahlali 10 years 15 years ulamaphepha, even ungela amaphepha, indlu lapha eAmerica iyathengeka. Ama advantages angkhona ngeyokuthi ungathenga indlu 5 years ngaso uyithengisa ule mali, irent uyabhadala and then awutholi lutho. Ungathengi indlu even nxa sofuna ukuhamba ngkhaya, uyabona ukuthi indlu yakho maybe uyabuso uyibhadele off or uyazuza i-100,000 nxa suyithengisa, uhambe ekhaya uthenge indlu yakho futhi ekhaya. So mina ngithi ungahlala lapha e-America ungahlali 2 years.
Abanye bathi dingakala i-good credit, i-credit enhle. Ungenzani nxa ufuna ukuthenga indlu ukuze ube le credit enhle?
I-credit kayihluphi. Nxa ulamaphepha uyadinga i-credit card lakho, udinge maybe 1 or 2 other lines of credit. Ungabhadala i-credit card yakho every month on time. That's how you get good credit. Very, very simple. Ungaskipa, ungayekela ukubhadala i-credit yakho iyabheda.
Utholakala ngaphi-ke abantu abafuna ukuxhumana lawe?
Mina ngilapha e-Georgia. Ngile iwebsite yami ithiwa faithmortgagesinc.com. Nxa libuye eZim Expo, ngile table lami lizambona. Or best way is contact me on my website faithmortgagesinc.com.
Lo ke bekungunkosazana Faith Nari, osomabhizimusi womsebenzi wozokuthengiswa lokuthengwa kwezindlu, osebenzela eseGeorgia lase Texas khonapha eMelika, esixoxelaye eseZim Expo 2023.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Abogatsha olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda Mapongane ePlumtree izolo, esingesinye sezilwane esesiqede izifuyo zabantu esigabeni esifana lakondolwane kombimba ejujumela kumakhulela. Babikwa bebulele njalo impisi ezine. Kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo eMabhungane, umnumzana Adam Presto, uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izakhamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. Embikweni owethumelwe iStudio 7, uPristo uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izakhamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. UPristo uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park kube zingaba zavelela ngakuhla ngothi la kwele Botswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle. Okwamanje ke sesingena kusibgaba lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lwezemfundo silonkosazana Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, yona ekhankasela ukuthi abantwana befundiswe izifundo ezizabanceda empilweni. Inhlanganiso yakhe ikhankasela njalo ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo ezikolo. Usichasisela ngokuthi sebafika ngaphi ngemikhankaso yabo kuhulumeni.
Waliphendula yini uhulumende njalo laphumelela yini ngohlelo lokuthi imfundo ingabhadalelwa?
Imfundo ingabhadalelwa kule isimanga ngiyakhangela izimfundo kakhulu kanje education amendment act yokuthi ahamba kuma hearing how it did all the power that it could in parliament kuma hearing ephela bhusi esibhatha entiza waya kobulawa emabutheni wolu saya elifani waphuma i-ethical yaphuma okuhlungu ngemfundo yezimbabwe ukuthi ama-policies imithetho yonke ikhona wasekuthwela kayayo imali uhulumende kalasifiso sokufaka imali noma sikhuluma ngemali udiyakalayo kodwa singakhangela ikhala ifuna imali bathi abazali bakhe bathatha ngaphi imali bona uma uhulumende ngelamali so indaba esikhonakalo ukuthi balokuthi khona abanamali kodwa umthetho isikhona ukulalela bayalalela kodwa ukuthi practicalize implemented by funding it akutholakali khonokho yinkinga esijola ukuthi wena there's no political will awushabula mali ezimbabwe class siyabale singarezothise sikhona phaamisimanage so into esikhangele khona kumele kulungile siyakhangela kodwa ngezemfundo ngosima ngelungelo zemfundo ispointless ukuthi sikhona sinama-policies le-everything imfundo yaba nyamahara kodwa kwesileyo ukuthi sikhangele sinakekele insiza yemfundo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Magodonga Mahlangu isikhathi amandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Njengokwethembisa kwakhe uSthandekile Mhlanga uzabe khona ngevikelizayo. lithulela uhlelo oluphathelane labesifazane. Ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali litshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya udaba lomumo wezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Kuyona le iviki ngolwesithathu kukhangelelwe ukuthi inhlanganiso ezithiyeneyo ezibalisa Operation Dudula lezinye zizatshengisela zisola labo abahlala kulelo lizwe le South Africa bengela maphepha asemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba silesizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa, umnomzana Cassius Jesus Simana Mpofu.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnomzana.
Ngiyabonga baba njani khona ngapha.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku nxa sikhangela udaba lwe-xenophobia lolwesiyasiluzwe. Unjani wona umumo?
Ah, umumo wamanje kuthule nje, kuthula kulanto nje enkulu eyenzakalayo. Sizwa nje bona abedudula kababesithi bazaba le matshi mhlaka 1 June, so asikwazi ukuthi ke kuthuthu kuzophumani lapho. Kodwa ke okwamanje hayi kuthule. Lakhona omumo okhona kade sindawo zokuthi amagetsi ayacima lokhu nalokhana, abantu bakhanya ngathi kakhulu siba lento eziningi ezibakhathazayo ezedlula lezinto ebezibakhathaza isikhathi esidluleyo, ngoba la mathuba omsebenzi wona kwawomaku nje, so angeke vela bekhona. So kukhanya ngathi hayi okwamanje kuthule, akulanto nje ekhona eyenzakalayo.
Kodwa nxa ukhangele baningi yini abasekela umbono lo ofana lowabo Dudula wokususa abantu elizweni leSouth Africa?
Abekho baningi abantu abasekela iDudula, ngoba iDudula nangokwabo ngabantu nje, igroup yabantu abalutshwana abambalwa abasebenzisa imali, bayahaya abantu ukuthi benze lokho abakufunayo, basebenzisa amandla ukuthi bona bale mali. Bona ngokwabo abantu ngoba sihlala emalokishini thina, abantu abasemalokishini le nto kabafuna ukuyizwa leyo. Babona umuntu wonke engumuntu, noma uphuma kuliphi ilizwe, abala nto nje enkulu abayikhuluma yembi ngabantu baphandle. Kuphela kule abantu abangasebenziyo abaqhathwayo ukuthi babenze umsindo, abaqhathwayo ukuthi babangele ukungahlaliseki phakathi kwabantu njengoba sihleli nje emalokishini kunje. So
okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga abalaleli we-Studio 7, ngiyabonga nabasakazi we-Studio 7, elibe lobusuku obuhle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeveki yezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga ke uChris ngohlelo lelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ingene kuviki yesitshumi lanye imidlalo yenguqu esibanga iseCastle Laga Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo ePSL edlalwe namhlanje emini.
Iqembu lebulawayo Chiefs libe ngutshikile obhanqa 1-1 leli Cranbourne Bullets emdlalweni obusenkundleni eluveve. Njalo umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs uLizwe Suyese uveze ukusuthiseka ngale mpumela ekupheleni komdlalo.
Ya, kudlalile ezibhedlela nabantu sebeabadlala iCranbourne team akumangalisa ama-results atoomakhenza abadlulileyo. I think ya into kakhulu engiyikhangeleyo mina, I believe ukuthi kona kumele sihlasele masidlala. Siyathola amagozi nayidroyile amagozi lenzepositive.
Umqeqeshi weqembu leCranbourne Bullets uNesbet Saruchera laye uthe uyathokoza loba bethole umklomelo owodwa namhla.
sesidlala singekho ekhaya kodwa hayi noma kunjalo siyathokoza ukuthola umklomelo owodwa sesingakhala ngokukhuthe sikwenze uhlozi lamanye amathuba esiwatholileyo kodwa hayi yikuthi khona nje kuyabe kungekho lula njalo kuyabe kungekho kuhle ukuba sichothoze abafana ngoba kuyatholakala vele emdlalweni wenguqu
eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba secasilaka premier soccer league iphele kanje iqembu le-FC Platinum linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga se-National Sports Stadium kuthele yadalalo linqobele Manyika Diamonds nge-1 kanyanga se-Gibo kusasa ngensonto imidlalo iyaqhubekela phambili njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu le-Cape United lizemukela ele-Simbabora ngase-National Sports Stadium iqembu le-Triangle lizadlala lele-Shisham ngase-Gibo iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Green Fuel ngase-Barber Fields kuthi iqembu le-Ngezi Platinum lizadibana lele-Dynamos ngase-Baobab ngomvulo iqembu leze-PC Kariba lizanqikilana lele-Chicken Inn ngase-National Sports Stadium ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji
kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lo-Tencent Mfundundu Moyo odabuka eGwanda kodwa ucula ese-South Africa
lapana eGwanda esigawundeni eGaranyemba phansi khona lenjokwe ngomculo hayi senzanile kancinyani nje umuntu osaqala angahambi kakhulu kodwa nje ama album sengaba lama album amabili yiwona asephumile okwamanje ngisebenzelele esithathu
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bengaxhumana lami kulezi number 0787708473 ngisebenzela ngase-South Africa ePretoria eThekwini bengakwazi ukuthi bengithole lapho lezi inomboro zocingo via WhatsApp njalo ungangithola noma ungifonela sihlala ziku-online
ubachiyela wapha mazwi abalandeli
abalandeli mina ngizathanda ukuba ukubonga kakhulu kunabo abalandelayo nabangisapotayo njalo ngizoba nesicelo sokuthi nabathanda ukukhatha besikhathe emichadweni kuphi nakuphi bengaxhumana nathi lapho besikhathe siyabuya besisapote njalo bengaphela amandla ngokuthi hhayi thina into enkulu ebesiyicela nje ngokuthi sisapotwe ukuthi lam umusic lo enguzamayo uqhubekele phambili
Ngilethemba liwukholisileke umculo oka Tencent Moyo obesilaye namhlanje kuhlelo abaculi bethu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo, Praxedis Jeremiah.